endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe athi ukuswelakala kwemali kuza kwenza kube nzima ukuthi baqhube ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-Environment Africa ithi amaqhubaqhuba enhlabathi yezokwenjiwayo kulethela uduka abantu ikakhulu abantwana. Uhulumende uthi akusamelanga kuthengwe umumbu kwamanye amazwe. Namhla sixoxa lomunye wabatsha abakuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship asebelungiselela ukuya eMelika. Abantu abaphila bele jwabu elilombala ongaphelelanga bathakazelela usuku lwe-World Albinism Awareness Week. Kulayithok namhla kuhlelo labasakhulayo olwe-The Connection sixoxa labatsha abakuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship oluthuthukisa amabhizimusi ezombangazwe lokunye okuthiyeneyo. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.